Ngisothula ividiyo labalindi bomngcele laba emsina uRamaphosa uthe ukulinda komngcele kuyinto eqakatheke kakhulu kwezokuphepha kwelizwe. Ukhuthaze bonke abafuna ukungena kweleSouth Africa ukuthi bangene ngokusemthethweni hatshi ngokufohla. URamaphosa owethulela inkulumo ngemva komhlangano awuqhube nomongameli Emmerson Mnangagwa emngceleni weBeitbridge uthe bobabili bavumelene ukuthi iqakathekile imizamo yokuvikelwa kwamazwe nokungena kwabantu elizweni ngokusemthethweni.
And through that brief meeting, we confirmed indeed that both of us as countries
sivumelane ukuthi amazwe ethu kufuze ahlalisane ngokuthula lezizalwane zamazwe ethu ziphile zingesabi lutho.
We seek a better life for all our people, free from fear and want.
Leli viyo elilamandla alingana leviyo lamabutho namapholisa lizaqapha imngcele yelizwe lisebenzisa abalindi ngenhloso yokwenqabela ukungena kwabantu lempahla elizweni okungekho emthethweni. Yiziphathamandla zaleli viyo njalo ezilawula ukungena nokuphuma kwabantu endaweni ezisemthethweni. Ugatsha lwendaba zasekhaya lona luzabhekana nalaba asebengenile elizweni kanye lokupha abahlali bakweleSouth Africa incwadi zonke abazidinga empilweni. Ukugcwala kwezalwane zakwamanye amazwe ezingene kweleSouth Africa ngokungekho emthethweni sekuvuse intukuthelo enkulu. Izakhamizi zibethetha umlando wokweba imisebenzi nokudala amacala. Kucatshangelwa ukuba abantu abaningi bakwele Zimbabwe balakho ukubalekela kweleSouth Africa kulandela ukhetho olwempumela ephikiswa libandla eleCitizens Coalition for Change lamanye. URamaphosa ngumunye wenkokheli enhlanganiso eSouthern African Development abenzele uMnangagwa amhlophe usanda kuqhutshwa ukhetho eZimbabwe ngoCabakazi. Abantu abaningi bayakusola kakhulu lokhu njalo i-CCC ithi ifisa ukuba kuqhutshwe olunye ukhetho lonyaka. Isizana seZimbabwe njalo emgcinihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bayemukela ukwethulwa kwaleli viyo kodwa akusiyo impendulo yokuqeda uhlupho lwabeZimbabwe abangena kweleSouth Africa okungekho emthethweni.
Kumele kulungisiswe umnotho wasemazweni angomakhelwane ukwenzela ukuthi abantu bengabuyi ngendlela ezingekho emthethweni, ngoba siyakwazi sonke ukuthi isizathu sokuthi abantu babuye kweleNingizimu Afrika yikuthi umnotho emazweni ongomakhelwana uphansi kakhulu.
Iningi lezalwane zakweleSouth Africa selibukele ngenjabulo kwethulwa kwabalindi bomngcele besithi lokhu kuzaqeda uhlupho nokuminywa ngabantu bokuza elizweni labo. Kodwa-ke esinye isizalwane sakweleSouth Africa ubona ngokuqoqo kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum uMnumzana Freeman Bhengu uthi kayikho into eza kwenziwa ilenziyo.
Into esiyicelayo ukuthi ugovernment makafake amasoja emabhodini waseSouth Africa, and amasoja awafakayo kuba amasoja amasha aphuma ku-training, abantu abangakabi corrupted, abantu abaneqiniso abazosebenzela iSouth Africa right.
Kodwa-ke umsekeli kasikomithi okhokhela iviyo le-Border Management Authority uMnumzana Stephen Van Niel uthi kuzabe sekulomehluko omkhulu kakhulu kusiyaphela umnyaka ogcweleyo.
Nxa kusitsho ukuthi sichithe isikhathi esiningi sibopha abangena elizweni ongekho emthethweni, sizakwenza loba nje ungayisiwo wodwa umsebenzi wethu.
Ufanele uthi ngaphandle kokuvimba abangena elizweni ngokungekho emthethweni, baza kwenza ukungena nokuphuma kwabantu elizweni kube lula, ikakhulu ngesikhathi samakhefu. Ngimele Studio 7 emesina kweleSouth Africa, inguThuso Khumalo.